inhlanyelo ikhona ezitolo esingathi ikhiphile i-10 kg ikalisela ku-$15 kuya phezulu ithiyana ngomhlobo yayo.
Abantu bayanelisa yini ukuthi bayithenge? Ayiduli kakhulu kulapho?
Inhlanyelo le iyadula kakhulu sibili, kodwa abantu kabala kakula choice, bayathenga ngoba bafuna ukuthi belungiselele ukulima. Kodwa-ke okwamanje kule hlelo lelo luka-president esibona upresident ele nhlanyelo yakhe enikwa abantu bezamtiya, so yikwethi kubona kusenzakala kathesi khonapha phakathi kwesigaba.
Akusicasisele ukuthi kuqaliselini khonokho njalo kuyaqhubekela yini phambili ukuthi kulabantu abanikwayo abanye kabaniki?
Kuqalise kuviki epelileyo bebe lo mhlangano wabo lapho obu-adresswa ngurugare kumpo nezinye iziphathamandla ezigoqela o-Obed Mpofu. Baqalisa ukunika abantu inhlanyelo kathesi ibonisa izingena lezigabeni emawadini lapho abantu bephiwa. Kweyami iwadi engikhona ngingatsho nje ukuthi ngibona esibili osabantu abangaba ngu-45 bephiwa bebizana ukuthi wena ungowebandla lethu kuzothatha leyo inhlanyelo.
Nxa ungaso webandla le-ZANU-P F kawutholi inhlanyelo leyo?
Bakubeka bekucacise ukuthi kuphela laba abangamalunga awe-ZANU-P F yibo okumele beyiphiwe leyo nhlanyelo. Ngikhuluma nje izolo bebekhona emhlanganweni ebengilawo lapho abafike khona babiza amabizo abantu abangabalandeli baba be-ZANU-P F kanaba abalutshwane babanika leyo nhlanyelo.
Lina kodwa litheni ngakho khonokho, liphongugoqa izandla nje lakhangela kumbe liyathatha inhlanyelo leyi umuntu ayisebenzise kodwa nxa usiyaphela usiyavota uyakwazi okokwenza, alenzi njalo?
Okwakuqala kuya ngokuthi wena wakhuliswa njani mfowethu. Thina abanye sakhuliswa sitheli ukuthi emzini akudliwa, so siyakwazi ukuthi lokhu ayisiko kwethu, kubuya kulebizo, kubuya kunesitampu esilekhanda likamgabi. So akula ngenye indlela lapho esingabezanisa khona sifisa ukuthi sikwane entweni vele ongamelanga sikwane kile.
So-ke nxa inhlanyelo le ilekhanda likamongameli uMgabe, kambe abantu bathini ngakhonokho?
Abantu bakubona obali ukuthi njengoba kukhulunywa kulungiselelwa ukuthi kuzakuba lokhetho, sekuyingezinye indlela zokuthenga abantu kuba bebavotele. Namhlanje nje mbona ema-shops lapha bebephonga ukuhamba nje benika abantu, kodwa-ke kade kuphiwa ngamajaha lawa ku-CIO.